abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunamayunyenzi ayenzakalayo awukhankasela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Kule yunyeni entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ED, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali nenkunzi bakhonona kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana, bethathwa befandiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akuphela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo, abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lobani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala, ababalisi sikhuluma nje abanye bangikhona abakhethe bahambile basebhinga kathesi bakhona le ehlelweni lonelo lwe-Teachers for ED. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees, sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela o-teacher abaze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha moyo?
Kunzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke sezikhala ezikhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona isikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.